Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lengali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ziku 1 kwenkwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa avimba imbuthano yokunanza ilanga lezisebenzi eHarare.
Since the days of the liberation struggle, organized labor has been a critical factor in shaping the destiny of our beloved country.
Amapolisa athi elokhu engakatholi abantu abaxotshanisa imoda yentatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Sibanda ngolwesibili.
Hambi kwabe imoto encane ngani mnyama ngani grey yabe ifika simeceni wami lapha ku driver side ngathi ngakhala imoto engabona kulabantu abafika isithupha emuva kule 4 phambili kule 2 into leya ngethusa kakhulu ngabe ngiqalisa ukufothisa imoto ngishuka ngihamba ke ngisisande sonxele.
Abasakhulayo emaphandleni bakhala ngokuswelakala kwamathuba okuthola imisebenzi osekudale ukuthi bazihlalele emakhaya bagcine besenza imisebenzi eyingozi.
Sina njengentanga vele amathuba okuthola imisebenzi mancane kakhulu vela kithi ngapha, ngoba kungaze kuvuleke umsebenzi kwenye indawo thina information ekithi iyaphuza ukufika, kuzima ukuthi sithole imisebenzi. Nje sesiziphilela nje ngokugebha umkute, nje ugebha into ongakwaziyo ukuthi khona phansi kumba yikho.
Uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba lamhlanje sixoxa lesizalwane seZimbabwe unkosazana Nomthandazo Nkomazana ohlala kwele India, lapho umkhuhlane we-COVID-19 osuvuke ubhova wabulala inkulungwane lenkulungwane zabantu.
So into eyenza ukuthi kube kubi this time ukuthi basuka baba nama-festivals amaningi, njengoba likwazi ukuthi ilizwe lase-India lilabantu abaningi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa avimbe imicimbi ebiqoqwe inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU eyokunanza usuku lwezisebenzi olwe International Workers Day eHarare. Lanxa inkokheli yezisebenzi isithi imbuthano le ibisenziwa kulandelwa zonke iziqondiso ze-COVID-19 okubalisa ukuthi abantu bangaze bedlula amachumi amahlanu bebuthene ngasikhathi sinye. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Sinuzawo matoto singamoyo negawinganga.
Sekuculwa ingoma ebezigcwele usizi njalo kungezikhuthaza izisebenzi ukuba zibophe ngqine kwezokulwela ilungelo lazo ngalesi sikhathi isimo kwezomnotho singesihle. Izisebenzi zisidla ingqweqwe zomlomo. Omunye umbuthano ongaphazanyiswanga kumbe ukumiswa njengakwezinye izindawo wenzelwe esigodlweni seZCTU edolobheni leHarare. Imikhosi yokuthakazelela usuku oluqakathekisa izisebenzi yandise ukwenzelwa ezinkundleni ezinkulu, kodwa lonyaka njenganyakenye akuzange kube njalo ngenxa yeziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Kulezo ndawo lapho zivinjwe khona ukulinaza leli langa, kubikwa izisebenzi zithole sekunyakazela amapholisa. Obe ngumhlonitshwa kulo owenzelwe esigodlo semahofisini e-ZCTU e-Golan House, umnumzana Peter Mthasa, uthi kungalesi sizathoke bekhuthaza izisebenzi ukuba zimanyane zikhulume ngalizwi linye ukulwela ilungelo lazo.
We must draw lessons from Benjamin Burombo.
Kumele sifunde kumzekeliso kaBenjamin Burombo, umzekeliso kaJoshua Nkomo, umzekeliso kaMasotsha Ndlovu, labanye abaningi abalwela inkululeko yaleli lizwe.
In the workplace, it is going to end in the workplace.
Kwasekelwa ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU, uMnumzana Japhet Moyo, othi ukuvinjwa kwale mikhosi kwezinye indawo zedolobho leHarare yikho kanye abahlezi bekhuluma ngakho ukuba sezathathelwa amalungelo azo izisebenzi.
Siyakhumbula simangalela uhulumende ku-International Labour Organization kuthi sesehluleke ukuthi sigcwalise ama-conventions athize. Ama-conventions asivumela ukuthi sibuthane.
Uhlangothi lwabakumisebenzi yokupheka ngaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Catering and Hotel Workers Union, uNkosikazi Priska Mhlanga, uthi isimo eselizweni siphazamisa owesifazane ngokuphindiweyo.
And omama njengabantu abalezimulo abayibo abakhangeleyo abantwana abakhangela obaba abakhangela abantu abagulayo labona labo bantu abale COVID abale HIV ama disabled old people ngomama abakhangelela ukuthi kumele sibancedise.
AbeZCTU baveze njalo ukuba ilungelo labo liqhubeka lithathwa njengezisebenzi, njalo isimo siqhubeka sisiba sibi nxa sekuqathaniswa lesikhathi sombuso kamuyi uMnumzana Robert Mugabe. Emazwini akhe awethulele izisebenzi lozulu jikelele ngosuku lwalamhla, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi owakhe umbuso yiwo ongcono ngoba izisebenzi ziqakathekiswa kakhulu. Umongameli Mnangagwa uthi zimqoka kakhulu izisebenzi kwezokuthuthukiswa komnotho welizwe, njalo kumele zimanyane ukuze kufezeke lokho okukuhlelo lokuvuselela umnotho welizwe olwe-National Development Strategy 1.
Since the days of the liberation struggle,
uhlangothi lwezisebenzi luvele luhlezi lungolukuqakathekileyo kwezokukhokhela ukubana ilizwe
of our beloved country.
Kodwa lokho kulandulwa ngabeZCTU abathi izisebenzi elizweni ziqhubeka zincindezelwa, njalo bezoqhubeka bekulwisa lokho kuncindezelwa. Yikho owalonyaka umkhosi bekubone kufanele bawuthakazelele ngaphansi kwendikimba ethi ZCTU at 40, fighting for political, economic and social justice in Zimbabwe. Ambience 2, ndikafunga pe yangu. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Lokhu sikudaba lunye sixoxe lomgcini sihlalo weZCTU esigabeni seWestern Region, uMnumzana Ambrose Sibindi. Saqala ngokumbuza ukuthi kobulawayo lezigaba zeMandebeleni bekunjani ngosuku lwalamhla.
Namhlanje sibe lombuthano owezisebenzi njengoba sinanzela ubana ilanga eliqakathekileyo lezisebenzi umhlaba wonke uMay. Umhlaka 1 kaMay sinanzela ukuthi ngapha kobulawayo umbuthano uhambe kuhle, akuzange kube lohlupho, abantu babuyile kodwa nxa inumber zenezwe bezikhangelelwe ukuthi belabantu abangu-50 senze njengalokho. La mapolisa afikile lawo yenza i-head count abalasula abantu abona kukuhle. Ngemva kwalokho kwabalwa i-speech, lasi speech sihambe kuhle akuzange kube lohlupho. Sime besingayo namhla sithi Zimbabwe Congress of Trade Unions at 40, fighting for political, economy and social justice in Zimbabwe. Ngezindlela bekuyinjongo yokuthi sikhuthazeni izisebenzi ukuthi lanxa silobunzima eZimbabwe izisebenzi zingatholi iholo eliqinileyo kumbe lilohlonze elibancedisayo elingaphansi kwe-PDL. Kodwa lanxa kunjalo bekuyindlela yokuqinisa njengezisebenzi usuku lwethu luhloniphe, kube indlela yokuthi organizeni sikwazi ukuthi lanxa kunjalo singumana sihlale sibambene silelwa izimvo lezifiso zezisebenzi.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amabili lambili 22 ababanjwe igciwane le-coronavirus kumanani awethulwe izolo. Akula muntu obulewe yi-COVID-19 ngaleso sikhathi. Lolu gatsha luthi njalo kuhlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 abantu abazinkulungwane ezedlula ichumi lantathu 13,964. Kwakhweza leli nani lasebejoviwe layafika phose ingxenye yesigidi
414,735. Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington DC.
Amapolisa athi elokhu engakatholi abantu abazama ukugenqula imota yentatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Sibanda ngokumxotshanisa ngolwesibili. uSibanda wayichayela imota yakhe ntambama engena edolobheni lakobulawayo lapho aqotshaniswa zimota ezimbili. Osekwethuse abanye yikuthi uSibanda wayevela xoxa lomkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo odingwa ngamapholisa. Kesizwe uSibanda elandisa.
Ngesibili odluleleyo ke ntambama ngesikhathi zama 8 o'clock nje uSihlwa ngithe ngitshala imota yami ngisuka ke kuHarare Road ngingena ngapha omzini ngobulawa kuthiwa kuseseBhapsi, ilokishi kuthiwa kuseBhapsi. Ngihamba ngilibhekise le eKhumalo. Ngadlula nje imota encane imile ke amalayithi layithile. Angizange nginake leyo mota ngithe ngihamba ngingena kumgwaqo omkhulu 4th Avenue Extension sengisiya khona loqonda le hockey stadium. Kwadlula imota ke emhlophe i-4x4 iToyota emhlophe yafika yama phambi kwami kulo muntu nje ophambisa isandla endawo yophase nje sithi ma enganuthi mana mana. Ngama ke ngemva kwayo ke ngithe ngisamile kunjalo ngibona kwenzakalani bebathathu khona le phambili. Kwabuya imota encane engani mnyama engani grey yabe ifika isimeceleni kwami lapha ku-driver side. Ngathi ngiyakhala imota engabona kulabantu abafika isithupha emuva kule 4 phambili kule 2. Into leyo yangethusa kakhulu ngabe ngiqalisa ukufohlisa imota ngisuka ngihamba ke ngisesandleni sonxele. Ngiseka amaflowers amayadini abantu ngwanyathela sekumgwaqo bangidobha laba bantu bangixotshanisa ngadlule ku stadium. Ngathi sengifike khona phana ku intersection engangani yathena ukuthi sendizokunxele ngiye buyele kwa Harare Road bangivimbela ngabhoda ngabale kangena eKhumalo yabangidobha imoto zindlandla zimbili ngacela sengene le indlela eya ke South Africa Joburg Road. Ngabona sengizafika ema report lena siloke bengiphethe ngesabothi ngaphuma kobulawa kwesikhala abantu kulento abayihlosile bazombulala. Ngayithena ke imoto yajika yaphendukisiza kobulawayo. Edrobheni sagijima sisekelana sase safika duna laphana ke Ascot silanda ke ama robot la ngafika ngangena even ebomvu ngakhuthana nemota lana abantu ba driver babaleka ba tena beqonda phezulu engani baya ke esikole sokuthiwa yi-Townsend banyamalala ikuso kwamsenzi emapholiseni ubaxoxela ngodaba lami ngoba ukugijima lokho sakugijimayo bekusesabeka ke ispeedi bese sitshaya sefikisa ama 140 120 sigijimisana khonapha ke ezitaladeni zangikhona nhlanhla akuzange kube le accident akuzange kube lalutho ngase siye emapholiseni.
Amapholisa wona athini ngodaba lolu?
Ngahamba ngisuka khonaphana ngahle ngatshela amapholisa ambuza ukuthi njengwani ungalimalanga imoto yakho ingatshayekanga abantu laba ubazi akula nto esingayenza sabo ngubhala ibizo lakho phansi ukuthi uyile wazoripota. Kwaba njalo nje ngihamba afonele abathi abazwanga umkhondo walaba bantu njalo kulanto abayizwileyo ngakho akulanto abangayenza. Sengizamile ngibela kabili ngelanga bafonela ngibela kathathu kodwa bathi kabazi lutho lamapholisa. So simile ngimile lakathi ezingangikwazi ukuthi kambe laba ngobani kumbe bazabotshwa asazi bababopha njani njalo bethe abazihluphila ngakho.
Manje ngokubona kwakho ngobani abantu bona labo ababefuna ukwenza isihluku le?
Hayi, iqiniso elihle ukuthi abantu laba ngibazi ukuthi ngobani ngoba ngakhala imoto encane la bantu abayisithupha 6 lenye ke 4x4 yela abantu abathathu kutsho ukuthi bana abantu bonkelanxa sesibakhengele babe ngu-9. Angikwazi ukuthi ngobani, angikwazi babehloseni. Sengizamile ukuthi ngidingisise ngichwayisise ukuthi ke kambe ngabe kungobani.
U-Ezra Sibanda intatheli izindaba ye-Studio 7. Kolunye njalo udaba olufanayo enye intatheli izindaba ye-Studio 7 esebenzela esigabeni seManicaland uLoyda Moyo ubikwa ebotshiwe namuhla edolobheni leMutare kodwa wakhululwa ngemva kokuhlawuliswa imali yokuvuma icala. Kodwa amagqwetha akhe athi azaphikisa lokhu ngomvulo ngoba uMoyo ubezisebenzela nje ekhulumisana lezakhamizi wasebotshwa. Okutsho ukuthi vele kalacala.
Zamlela ndwandwe,
zamlela
ndwandwe,
zamlela
mshweshwe.
Abasakhulayo emaphandleni bakhala ngokuswelakala kwamathuba okuthola umsebenzi osokudale ukuthi bazihlalele emakhaya bagcine besenza imisebenzi eyingozi ngesikhathi kuthakazelelwa ilanga lezisebenzi ele Workers Day. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi labasakhulayo lithi lithwele amagabha avuzayo ngoba ingekho imisebenzi kuleli osekudala ukuthontanga esabelweni seMandebeleni bembe igolide ukuze bathole imali yokuziphilisa. Osakhulayo wakhiwe Dube Wasuka esingezane kuwat 14 eKwanda South uthi kunzima ukuthi bathole imisebenzi ngoba le mbiwo iphuza kufika emaphandleni.
Thina njengentanga vele amathuba okuthola imisebenzi mancane kakhulu kela kithi ngapha ngoba kungaze kuvuleke umsebenzi kwenye indawo thina information ekithi iyaphuza ukufika. Kuzima ukuthi sithole imisebenzi nje sesiziphilela nje ngokugebha umkude nje ugebha into ongakwaziyo ukuthi khona phansi kumba yikho. Ingozi i-risk nje ngoba ungawo lo mgodi anytime. Siphile kanzima thina njengabontanga. Siyezwa nje kuthiwa i-workers day kodwa azingungeni thina.
Amazwi la asekelwe ngumunye osakhulayo uThulani Siziba othi bahlezi bethenjiswa ize ngemisebenzi.
Imisebenzi kithi ayikho. Imisebenzi sihleli njalo nje siyayithenjiswa kodwa asiyiboni. Singabe siyiselebrate i-workers day kodwa sincedisa labo aba-employed. Hayi kithi kunzima, sidonsa nzima, impilo yasisinda kodwa siqhubeke silokhu siyiselebrate i-workers day. Isifiso sethu bekuyukuthi uma kusenzeka nje besicela ukuthi lathi kumbe sifise ukuthi ngelinye ilanga lati sizithole siyiselebrate kuyukuthi si-employed. Isimo esikuyiso lesi sesiguqukile ngenye imini.
Unkosazana Shamiso Nyathi Ntepe uthi intanga yakhe izihlalele emakhaya ngoba kungela lapho engasebenza khona.
Most of the youth ihleli ezindlini, akula msebenzi yangkhona, and even if you apply ubona ama-vacancies you don't even get the opportunities.
UBrian Mthombeni uthi ngabe uhulumende uyabavulela amathuba omsebenzi emakhaya lanxa ungaba ngowesikhathi esifitshane ukuze labo benelise ukuziphilisa.
Inkinga esilazo kulelizwe leZimbabwe okungangokuthi imisebenzi siyayifisa ukuba la but kuyehlula kuyala amagapha avuzayo siwathwele sibi. Okungangokuthi singasizakala noba kungubizwa nje kuthi hhayi namhlanje besicela abafana bangaka kumbe ama-youth amangaka endaweni enje ezokwazi ubamba lokhu lalokhuyana ukuthi lathi sikwazi ukuzimela kusasa lethu ngoba hhayi sisebenza kule Zimbabwe.
Unkosikazi Celiwe Moyo uthi besebenzelana labathi esengezane sebesungule izifande zokulima ngokuthelezela ukuze baziphilisele imuli zabo.
Silabomama abangu-34 sizoba labobaba abangu-7 lamayouth esilawo khonaphana engadini. Izilimo esizilimayo singaphansi kwehlelo le-Green Enterprise olukhokhelwa yende nendi. Silima imbambayila, sile tamatisi, sile bhathanathi, sile onyeni, sile green veg. Yikho esikulima engadini sisiya ngokutshintshanisa kwezikhathi zesizini yethu.
Umnumzana Ezra Ngwenya olilunga lePhakamani Garden laye uthi impilo zabo ziguqukile ngemva kokusungulwa kwalesi sivande.
Izolo kube ngafani lanamhla athe sila especially ku-finance hayi sesingathi lathi singabantu abacacayo ngoba uma ngathathe simboleka imali engako uvele kwathi awulala lento engiyenzayo akunzima ukuthi uphonge ungiqhubele. Amafees esikola ngale kukhandla athi sokusiba lobubelo sengikwazi ukuthi ngikhuluma lababalisi laba ukuthi lingathuma abantu anti bayasikhumbuza hayi ngelanga elingaka zathini ngizabe sengi-right lami wena sigabeni sokungani sokusithuthukise kakhulu sesingani sesisenze empilweni wakhathi sesingathi hayi sesiphila ngcono ngenxa yengadi leyo.
Iningi labatsha kuleli seliphila ngokuthengisa kanye lemisebenzi yezandla kungenani lokuthi liyabe liphumelele ezifundweni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele emuva ngilichiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sihlaziya umthetho we-Constitutional Amendment Bill No. 2 osanda ukuvotelwa edale lePhalamende njalo osudluliselwe kwele-Senate lapho okungavunyelwana ukuthi ube umthetho ongaqalisa ukusebenza. Idale le-Senate lisacubungula lolu daba njalo lizaqhubeka ngeviki ezayo. Ukuthi abalwela ilungelo loluntu abagoqela inhlanganiso ezizimeleyo legqwetha umnumzana Ngqobani Sithole bayawuphikisa lo umthetho obikwa olokuncindezela intando kaZulu ngoba umongameli engazikhethela abehluli abemthethwandaba kanye lo muntu azancintisa laye kukhetho i-running mate. Sixoxa loNkosazana Lindiwe Maphosa omela iMathebeleland South edale lePhalamende yena othi ngempela ovotele lomthetho ngoba ebona ukuthi uthuthukisa abesifazana abasakhulayo kanye lenhlelo zokuzithuthukisa ezigabeni.
Enye into engenze ngavota indaba ye women quota extension ye proportional representation. Kade kungaba ngcono nxa sithi kasekele nini ukuthi khona iphumelele, kodwa sesilamanye amalungiselelo esesiwayenzile. Yona le 50-50 esikhuluma ngayo, nxa kade sesilamanye amalungiselelo kumbe kulabo motion kumbe kule enye ingxoxo sike yakhulunywa ukuthi sizayenza njani ukuthi kusibe le 50-50. Pho akula nto enjalo eyenzakileyo, akula abantu aba-advocate for that. So if i-chance ikhona ukuthi kuyengezelela ukuthi amama abaningi bebe bengena be-empower, mina ngikubona kuyinto enhle. Njalo ku-60 kuphume kwaba mgceke ku-amendment ukuthi ku-60 yena leso sifuna i-10 ibe ngabomama abasakhulayo. We were able to smart indaba ye-local authorities under i-proportional yena leyo. Savumelana njengeparlamenti ukuthi we are going to have 30% representation of women ku local government, and again it's an achievement Thandekile. So asingeza ke sithi nxa sile 70% i-achievement lento e-positive siyibulale yonke just because i-pride yethu ithi besifuna i-10% engasapasanga. So mina njengami ngizimele ngingulindwe Maphosa, those were the reasons why I voted yes to the constitutional amendment.
Ngezinye indlela uthi iletha okunengi kwabesifazana lamantombazana asakhulayo.
Yebo, yiyo futhi into eyiyona ngingene leParliament singifuna uzama ukuyelwisa, ngoba nxa ungacabanga mina ngangena nge-youth quota ebandleni lami engangikilo la, i-youth quota yangibona abaningi abazange bekwanisa ukungena. Ngingakunika amabizo abomama abancane abesifazane ababemele bengene ePhalamende bayehluleka, mina ngingena ngoba kwavela izinto eziningi ezayenza ukuthi bancindezeleke. Kodwa nxa sokufakwe phansi kwaba ngumthetho ukuthi kuma-youth la ngu-10 abuyayo abangu-5 loba kanjani, kodwa bengaba ngu-10 futhi ngababe ngabesifazane abancane. Njalo ku-60 le eyabomama ebuyayo, 10 loba kanjani kungumthetho obhalwe phansi kumele kube ngabesifazana abancinyane. Mina kuyangijabulisa lokho okunye ungaze kubuye kuthini, hayi sokungokwabanye ongokwabalawyers abakwaziyo ukuthi kuncindezela njani kuma-judges nxa e-10 lani lani. Mina engikukhangele yilokhu okuhlupha abantu egcekeni engiyabe ngikukhangele, njalo lokho engavele ngatho ngazifaka kikho ukuthi ngizakumela and ngifuna ukuthi kuphumelele.
Lapho-ke abakade besola ibandla lakho le-MDCT besithi lingabe livote ngobuningi ukuthi livumelele umthetho njalo uloncindezela.
Mina ngibe ngiphakathi ku-house ngibonile yonke i-process, umuntu wonke uvote kusuka enhliziyweni yakhe ikakhulu ngapha ku-opposition ngingazi kuba ebandleni elibusayo, kodwa thina ngapha hayi, abanye bavota u-yes ukuthi abanye bavota u-no, abanye khona le kwelinye ibandla bavota u-yes abanye bavota u-no. So bekungama-50-50.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Lindiwe Maphosa omela iMathebeleland South edalele lePhalamende. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kweziphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa loNkosazana Nomthandazo Nkomazana, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele India osekuqhamuke njalo igciwane le-coronavirus labulala abantu abaningi.
Kwaqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ngokungamukela ehlelweni.
Namasithane, ungasela ukuthi umumo unjani khona ngapho e-India?
Umumo umubi kakhulu cause leli gcikwane bathi selibuye ngamandla, and igcikwane mali liqala la ekuqaleni ku-2020 laphana ilizwe lase-India layenza kahle kakhulu, lathatha amanyathelo aba effective elizweni. At that point wonke umuntu ubemamela ubelandela umthetho bengihlala endlini kodwa okwamanje angazi ngoba mhlawumbe laba abanakayo ukuthi abaphathwanga ngumkhuhlane le lo ngefirst lockdown laphana basola ukuthi umkhuhlane lo kungani awusimkhuhlane wamampela bangani bayaqanjelwa amanga so into eyenza ukuthi kube kubi this time ukuthi basuka baba nama festivals amaningi njengoba likwazi ukuthi ilizwe laseIndia lilabantu abaningi abaningi kakhulu like it's the second largest populated country in the world so isiko labo banama festivals amaningi basuka lapho babona ngani laphana ma iCovid laphana ngani iyayehlanyana kwaba ngani kungcono basuka ke bangena kuma festivals kwaba nabantu abahlanganayo abaningi endaweni eyodwa ngakho nje igcikwane lelo kwakhanya ngani lamemetheka kakhulu ngaleso sikhathi yikho ke manje sibona kunenani eliningi elabantu abafayo kakhulu
nxa sikhangela kumabona kude iTV siyabona abantu behamba-hamba belokhu bevunyelwa yini abantu ukubhotabhota
abantu abavumelekanga ukuhamba-hamba yikuthi sebasuka baba-stubborn and enye into yikuthi babona the first time laphana ma kuvalwa kwenziwa i-lockdown abantu abaningi bafa ngendlala instead of umkhuhlane imisebenzi yasuka yavalwa and abantu bangavunyelwa ukudayisa ukuthengisa ngaphandle like imsika nama shop amancane le abathi ama tuck shop in kwakungavunyelwa nge lockdown yakuqala kodwa le eyamanje le basuka baba stubborn ngoba umumo abawubonayo nge lockdown yokuqala abafunanga ukuthi balokhuze iphinde futhi lendlala abangena kuye eqaleni and basuka baba benza ama protest ukuthi abayifuni kahle kahle lockdown ngoba imuli zabo zisuka zilambe i-business zabo futhi zisuka zenzene ziwe phansi
okunye esikubonayo njalo siyabona abantu bechiswa njengendlela yokuba ngcwaba njengoba kulisiko labo ungasitshela ukuthi umumo unjani kwezokuchiswa lokhu kwabantu njengoba sibona ngani sebechiswa lasezitalati
ya isiko lisiko labo lokuchisa abantu abashonileyo abafileyo lapha eIndia kodwa hayi bonke kunamakristu lakhona and kunabantu laba abanamasiko abo ukungcwaba abantu abafileyo manje ukuchisa lokhu kulezi nsuku sekungani sekukhuphuke kakhulu ngoba bazama ukuthini according to what they are saying bathi bona umuntu oshone ngecorona akafanelanga ukuthi abanjwe ngabantu imuli zakhe noma abantu abaseduze ngoba besithi khona umkhuhlane lo uzomemetheka and imuli eziningi kakhulu azijabulanga ngoba amanye amasiko abo bayabayalela ukuchisa lo muntu ofe ne corona bathi yona kafanga normally so it's not in there akukho emasikweni abo ukuthi bashise umuntu onjalo ngakhona ke amapolice asuka angenelele kulezi ndaba ezinjalo bayenze bona bashise bona ngaphandle kwe community naleyo sithi i tradition yabo lapha sithi e village lapha abayalileyo ukuthi umuntu lo ashiswe bayamthatha ke amapolice bayamshisela esibedleni
okugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga ngokunginika isikhathi sokuba ehlelweni ngithanda ukuvalelisa abalaleli ikakhulu abasekhaya ngithanda ukubacebisa ukuthi bahlale benanzelele beyenze lokho abatshela ukuthi bakwenze benze social distancing and ba-continue ukugeza izandla sonke isikhathi uma bengaphuma ngaphandle ukuthi basinde sibe se eceleni elikahle singaphathwa umkhuhlane lo ngoba umemetheka ngespeed esikhulu ngiyabona
lo ke ngonkosazana Nomthandazo Nkomazana isizalwane seZimbabwe esihlala kwele India ebesixoxa la ikuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo Siyabonga sithandekile. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Amapolisa avimba imbuthano yokunanza ilanga lezisebenzi eHarare.
Amapholisa athi elokho engakatholi abantu abaxotshanisa imota entathelizindaba iStudio 7 uEzra Sibanda. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lakho ukuzilalela njalo kwelenjini ku-www.voandebele.com.